Mahlabe Zulu sesibona ukuhlukuluzwa njalo sivela kuChristmas abantu lokhe bethabile besithi bayabonga uThixo owazalwa ebantwini. Nansi umbhedo owenziwa kuDavid Shambari, u-acting chief of staff we-MDC Alliance. Ebusuku obudlulileyo kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambari kobulawayo ebusuku bayizolo bonovo. Kukhanya ngani abantu laba sebeswele, abalamphako, bayabona ukuthi ngokusihlukumeza abakwenzayo iningi yamaZimbabweans basipha isimpathy lokusizwela lokusihawukela. Yikho-ke abantu sebesithi gwaqa kithi. Kambe bangahamba besiyagqekeza indlu bezama ukutshengisa ukuthi bona balamandla. Njalo lokhu siyabazi abantu abenza izinto ezinjalo ngabantu abathengwayo abakhungwa ngemali ukuthi behambe besethusela amalunga ethu lezisebenzi zethu, wenzela ukuthi wonke umuntu egoqa umsila benze abakufunayo. Cha, thina abe-MDC Alliance sesesaphekwa saqina. Lokhu akusethusi. Sicela amapholisa ukuthi abe professional, asebenze kahle njengokubhalwe i-constitution ukuthi amapholisa afanele azimele, engathathi sides ebe ngabantu abamqotho abazalandela amacala njengoba. UShambari uhambe waya report emapholiseni. Kodwa lanamhla lokhu akulalutho ngisho lokutshengisa ukuthi bayazingela lawo abantu abacabangelwa ukuthi izigangi mbe ngabantu abathunywe ngubani. Singabona ukuthi namapholisa engenzi lutho sokukhomba ukuthi engxenye bavela ezibayeni zabo. Ngoba siyazi ukuthi kulobudlelwana balabo abasebenza ku-security forces, abathi ngama-uniformed forces, bangavele babe lodlabane ukuthi hhayi ngabe kwenziwe ngenye i-section, bayafinyela njengochongololo.